sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla leCCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente leCouncil ngumnumzana Sengezo Cabango.
Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcintisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola amapasipoti elizwe labo bekhona le kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe uthi ayenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based eSouth Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elimelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngantu asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhilini beniyizo mbenayisizo asakwazi la ngantu sokuliyoko kuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma uphathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla leCCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente leCouncil okwenziwa ngumnumzana Sengezo Cabango. Ibandla leCCC lithi lona lihambise incwadi kumudenda lisithi uChabango kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele iStudio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela eParliamente alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gande ukuthi sesimzwile uChabango ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphane ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uChabango sibili into uChabango ayichoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo. Ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguChabango abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uChabango kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uChabango kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuParliamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcintisa kulolu khetho lwedluleyo, kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo ukukhetho lwangaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu onqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela buhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabango engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuza uChabango ekhuluma baningi abantu abamlandelayo uChabango, baningi abantu abamsikelayo uChabango entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yokuthi uma uChabango esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamela ukuthi bonabo bantu okuthweka baphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabango into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola ama-passport elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala. Ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu, njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu balahlekela ngama-documents suku zonke, ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapholisa begcine sebeboshwa njalo. Okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama-identifications yabo. So lokho ukuthi abantu kuzabe lula ukuthi behambe baye-applyela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-applyela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni iphenduke tolesi wona ke lo umsebenzi. Engingakusho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi kweneliseke lokho ukuthi kwenzakale, ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abe dinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenzele kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le South Africa, kungakutshengisa yini uhulumende ole sineke
nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelinanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho kuyakusobala ukuthi kukhona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali kodwa ke lokho okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugudeka kakhulu umnotho njalo lokungatholakali kwemisebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njengoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlawumbe alinde ukuthi mhlawumbe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands empilo ufuna ube le mali lelo langa ngoba nxa sikhangele sinje iningi labo laba abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abalama demands adinga zonke izinto ezifunakalayo on daily basis so nxa sisitise khangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila insuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanyamazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanyamazwe yafana laphetheya kubongilandi labomelika labogermany lakwamanyamazwe lapho sesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless noma bengazi behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando basaselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi komnotho elizweni yikho kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesiqa esiphezulu kakhulu kanje.
Hello ke ngumnumzana Tifa wajabhi Bango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel yasatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanyamazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Elemelika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo we-CNN ubika ukuba uMongameli Joe Biden usethembise ele-Israel ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke ebudubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele-Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Impilei nantu asesi ma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini benihizo mbena isizwa sakwazi la nantu sokuliwo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israeli sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngureferee udala laphana sasi le lamaqemba njengeAmerica le Russia ayo elama invested interest but okakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo nge political situation yabo labo Donald Trump and uMongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yiko ngathiwa soku xega izinto lezi
ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe impi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi iIran vele yahlala ifuna ukuchina le Israel usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathiwa zazi zaba encedisa bengalwa. But ikathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikali from Russia le technology yangkhona. Hayi lapha sokusiba kubi la is bonanga ama rockets Hezbollah lawa are doing extensive damage, but is bonela Israel nganta ile Iron Dome ekuma some of the potency yama rockets lama missile achikelwayo, but lokho konke is not a good sign ngoba sekade sesibona nganta impi ye Ukraine isiphela, but sokuqala sokuvuka enye le Palestine le Israel enganto azaz look as China since udala enganto akathesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona nganto asisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima lasemangwe le plum tree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yaseChehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic yeChehanga yaze ufika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example nakathesi ngiloke ngikhona silo chairman wethu u Brian Mange unguyokhona laphana I support every project ekhona ku region le ndibukane clinic yeChehanga eyakhiwayo e primary school ukuthi abantwana bengahamba i distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma projects akhona khona phane ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi. So akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezipho izandla. Sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke. So ngithenga ama-tractor lawa futhi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma-tractor akasebenzi kuphela akhethe imiphakathi ukuthi khona umuntu ngoweqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings ubulilima imangwe iplum trees a whole. So ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nxa uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi.
Ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla kumbe iqembu elithize. Mina ngiyisakhamuzi sasekulilima. Njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla. Okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheke okwentuthuko. Iproject yeKomaha Farming Projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga investors avela kwelinye ilizwe ukuthi izovinvest esigabeni sakithi. Thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha i clinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizi lingeno eliyakhiwayo. So ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engene lisakhona kubo makhelwane bethu ngwana laphana i clinic isiphelile isisebenza. So akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Ok Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi umthethwandaba we High Court usunqume ukuba inkampani ye Chicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasaloludaba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani ye Chicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba le Newsday lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla lezanu PF eMutare zathatha umhlabathi obu fakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla lezanu PF. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelethiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani Studio 7 bona impulisa yonke lapha eMdala Khumalo ngilane egoli bakwethu. Hayi hayi engingakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama MPs nama councillors ACCC yayizwa yezwa kahle inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba kusisisila phana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthwakazi kulula nje ukuthi kuthiwe ulidissidence, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or wrong or akekho right, kodwa lona khonoko okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidents kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bachaphaze futhi abantu, badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and many power. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoSkangagwa, uSkangagwa unenkinga impela nje, unenkinga, uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona izipresha ioil laphana kwasekuthiwa khona kuhistory laphana kwathiwa khona ZANU, kwathiwa khona Zandla forces hit the ama oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wasesithi wena akuqondise lento le ngoba zipra forces are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime, uyabona. So uyabona ukuthi khona leyo nto leyo bengazodlala ngathi la ngoba siyayazi lento leyo, sithule nje siyabona. So ke uSkwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona use chance nenhle yokuthi avume. Uma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje uyavume izono zakhe. Mayevume izono zakhe yonke into nje izohamba kahle, akayeke lento leyo yokujika-jika. Siyakwazi kumnandi la khona, kanti kuzoba mnandi mo mangabe evuma izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukuloku ugxile lapho.
Ninjani basakazi bethabahle, ninjani basakazi bethabahle. Hey, ngithi ukuthi ngike ngiphawule ngalo baba usengezo Chabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabukwa, akabukwa ngitho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana. Ukhulile engehlulwa ngokomuzi wakhe, umbe vele indoda ethetheyo umba ithathanga, umbe vele kala bantwana, ngisithi ula bantwana. Indlela oyenza ngayo mbondo ukuthi ula bantwana. Akabukwa, vele ngaze zami ukuzikhuluma, ikhulu ukhulume thina zama ukucecisa kula ngithi umuntu ombukayo ngicho awubukwa wena baba awubukwa ngicho lokho kwenza vele uzadinga ukuthi sicine sesikuthuka khona phe phone ungamelanga sithuke lokho kwenza lokho vele ludaka lolo lwenzayo lo ungehlulwa unkosikazi wakho lapho supho ungigijimelana lezinto ongazikwanisiyo la hambe efela khatshana lapho
sithithe 7 siyabingelela linjani yazi kuyamangaza ukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka la machegu angelangqondo ahlale kube lokhu edilizwa ama-opposition kuphela lokulwisana la wonke umuntu wasezimbabwe ozama ukufuna i-change into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni manje umuntu usuka khona le elizweni ichaphe umngcwele siya kwelinye ilizwe siyalwisa abantu asebasuke elizweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe elwisana labo ngenxa yokuthi abekhaya ukubancinjezele kudala bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi ukungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefunani hayi uyazi kunzima lokhu kodwa-ke hhayi abadala abathi ngayizikhala kakhulu sizadabuka kuzaphela asithandazeni kuNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu asowezala u-P F kuphela uNkulunkulu ngowabantu bonke siyabonga nguma sengangilapho kobulawayo iphumule emadokini
ngabe livuka njani Studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo ifaza ingaqedi umsebenzi isahamba lawo singalalini abantu be-TPC bantu bako-relaxa too much relaxa too much ifazi lezanupf abantu abangalaliyo abala rest ecabanga izinto ezimbi kuphela ezokuchithisa manje sebe-recola la ama-MPs lama-councillors ifazi konke ifazi nje sesikwazi nje esikujabulelayo ukuthi yonke into imizamo abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi ha ungabona kusiba nje igemu yabo laba abantu bezali kufazi lapo so that nabo-TPC singarilaksini siyarelaxa too much sikhohlwe ngokuthi into kuthiwa i-politics is dangerous that thing that akubuyela emuva into eyi-politics i-dangerous so singarilaksini ekugcineni bazarikhola yena bechamisa lo bazokubhalela incwadi ukuthi yena akusenguye okhokhelayo i-TPC njengalapho njengalokhu okwenzakale kuba umthwakazi magemu abo bonke iy'gemu zabo zokelezi hhayi thembiso nalo mlayezo
Lawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku athiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo.
Angifuna umjolo yintolo yanyisa angisafuna umjolo angifuna umjolo angifuna umjolo majolo lokhitha majolo lothoma majolo lothono sinto samme somjolo tsandam majolo lokhitha majolo lothoma majolo lothono sinto samme somjolo tsandam angisafuna umjolo.
Ingoma kaPage ehamba lo Stella B sigqubela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo wedalela eParliament omnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi wathula na incwadi yebandla leCCC. Impi esiqhamuke kwele Israel esetshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lase-Israel. Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.